So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 15 ngompandula 2016 nguntungameli Nkomo ngisithi endabeni zethu lamhlanje.
Awusaze kuzwakale ngoba ukusinda kwemali akuqondananga lezangoma ukuthi isangoma siyahlala phansi sithi khona imali iyabisizinda. Ukusinda kwemali kwenziwa ukuthi impahla ezilungiswayo elizweni ezithengiswa ngaphandle kwelizwe umumo womnotho umi kanjani.
Usiba lukhulu webhanga lelizwe umnumzana John Mangutsika uthi imali yeZimbabwe entsha ebizwa ngokuthi ngama bond notes izabe siqalisile ukusebenza ekupheleni kwenyanga ezayo. Amalunga edale le-European Union athi akatazwa ludlakela osoluqhamuke elizweni lubangelwa ngamapolisa achaya abantu abatshengiselayo ngokuthula. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Usiba lukhulu webhanga lelizwe umnumzana John Mangutsika uthi imali yeZimbabwe entsha ebizwa ngokuthi ngama bond notes izabe siqalile ukusebenza ekupheleni kwenyanga ezayo lanxa nje iningi lisithi kalifuni limali. Esethula umbiko wakhe ophathelane lokusebenza kwemali namuhla, uMangutsika uthe isisindo semali le egoqela i-$2 i-$5, i-$10, le-$20 sizalingana nje lesemali yeMelika. Yonke le imali yephepha. UMangutsika uthe uhulumende uzaqala ngokwethula i-$2 le-$5 ebese letha i-$10 le-$20 ngokuya kwesikhathi. Kusiya phela unyaka, umnumzana Mangutsika uthe kuzabe so kule mali le eyizigidi ezingamachumi ayisikhombisa lanhlanu, i-$75 million. UZulu sekubeke sobala ukuthi kayamukeli limali kanti ingcwethi kwezenotho lazo zithi izahle iwucobodise umnotho welizwe wona ovele ucuba. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Rejoice Ngwenya esixoxelaye.
Ngiyeqinise ukuthi phela siyazi ukuthi abantu bezani uPF phela inhliziyo zabo vele zibalolunya. UZulu wakhuluma wathi yena ama-bond notes abawafuni. I-industry yakhuluma abalungisa izimpahla abathengisayo ngaphandle kwelizwe ngoba bayazi ukuthi imali isebenza kanjani. Kodwa abantu bezano kabalaleli nxa abantu abanye bekhuluma. So bangaze bayelethe sesiyazi ukuthi ngosanqondo bazayeletha kodwa nje izaphambaniseka njengalokhu okwenza khona ama-notes akhona.
Uthe njalo isisindo sama-bond notes sizabe silingana lesisindo se-dollar leMelika. Kuza kwenzakala njani lokho?
Awusaze kuzwakale ngoba ukusinda kwemali akuqondananga lezangoma ukuthi isangoma siyahlala phansi sithi khona imali iyabisizinda. Ukusinda kwemali kwenziwa ukuthi impahla ezilungiswayo elizweni ezithengiswa ngaphandle kwelizwe umumo womnotho umi kanjani. Imali abayithembileyo ye-US dollar le ivele isindiswa ukuthi i-America le-China ibe bathwele imali yakhona bayathengisa izinto eziningi kakhulu abazi-exportayo. So ukuba isangoma ukuphokukhuluma nje ukuthi imali ama-bond notes azalingana lama US dollar akuncedi lutho ngoba imicabango yabantu abayisebenzisayo abuzelwe eZimbabwe yeza determine ukuthi ukusinda kwakhona kunjani. Aso kuphela ukuphokukhuluma njengesangoma okwama-profita.
UZulu siyazi wayesala ukwamukela imali yama-bond coins kodwa wagcina siyamukela ngoba intshintshi yayihlupha. Asisoze sibone kusiba intonye yini nge imali entsha lebuya.
Ngiyeqinise ukuthi indlu kwenzeka izinto ezimbili. Okokuqala ukuthi intshintshi yayivele ihlupha usungangena esitolo or bakunikeze intshintshi eziwithi. Okwesibili ukuthi ama-coins esasiwasebenzisa amarandi lana ayesengathi sesehlika ngoba emashopu abathi behlupha sebewakhombetha. Ukuthi sikulinganise lokhu lokuthi bemukela ama bond coins kuthi ukuthi bazakwemukela ama notes ngwaphambathi ngoba phela ama notes sibechithipho na yabi imali ezwayo bayebe seyifaka kuhlala lolwana elama agri dollar bills so lokhu ngamakhasi akusezokwazeka engxenye uZulu bazayimukela kodwa njengothukate yade kuthi i-industry yavele yathi khona hatshi ama-lotsi asibafuni bakusobala ukuthi labalaleli ukuthi uZulu uthini.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezenotho sixoxela eseharare. Kulezi zalwane zeZimbabwe ezithi bekungamelanga uMongameli Robert Mugabe aye emhlanganweni wenhlanganiso yamazwe azimele wodwa e-Non-Aligned Movement Summit oyenzelwa kwele Venezuela. Abaxoxele Studio 7 njalo abaphendule imbuzo efakwe ebulenjini be-VOA Ndebele le-VOA Studio 7. Bathe kuyamangalisa ukuthi uMugabe usemhlanganweni lo lona ilizwe libhekane lenhlupho eziningi ezigoqela ukubhidlika komnotho. Abanye balabo abazondiswe yilokho ngumelisa moyo uFakazi Maramba uDumisani Mdladla uVengayichipamba usimele kuhle incubela abanye abathi baliqiniso lokuthi uMugabe uzatshona isitshayele amanqetshane emhlanganweni lo. Bathe lokhu akusoze kuncede ilizwe leZimbabwe. Asenelisanga ukukhulumisana lamalunga ebandla leZANU-PF ngalokhu. Okunye okuzakhulunywa emhlanganweni lo izijeziso zenotho ezafakelwa amalunga ebandla leZANU-PF ngamazwe angentshonalanga ukuncindezelwa kwabantu bePalestine lokunye okuthiyeneyo. UMugabe ukhangelelwe ukuthi esuka lapho uza kuya edolobheni leNew York khonapha eMelika lapho azangena khona umhlangano weUnited Nations. Umhlangano lo ubizwa ngokuthi United Nations General Assembly ukuze sihlaziye okwenziwa yi-Non-Aligned Movement njalo lesimo senhlanganiso le emhlabeni jikelele. UGibbs Dube wa Studio 7 uxoxele umnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi kwezombusazwe.
Inam yafonya kusese kwakule Union of Soviet Socialist Republics USSR United States enye ifuza udaba lwamakhomanisi kwi-communism, enye iphusha i-capitalism okwagcina i-cold war. Kodwa kathithi i-USSR ayisekho, ukulwisana komanisi akusekho. Okwakathithi i-relevance hayi seyithandabuza kakhulu ngoba isimo somhlaba sisaguquka.
Singathi ke nxa sikhangele khona ngale ke umongameli uRobert Mugabe useVenezuela ukhona ngale ke ku-NAM Summit, kambe uyaphathelana eZimbabwe?
I'm born ukuthi angasiphathela anything ngoba ngasikhayela nje kathesi iZimbabwe sikhuluma nje i-economy nje imikabi uthina masa lo musho bayaphikisana ukuthi ama civil servants bazabhadala basoze bebhadale bayathola i-bonus basoze bethola i-bonus. So kumqoka ngobuqhakathekileyo yokuthi abuye lapha alungise. Nxa kulungiseke ngoba kushayilungiseki lokhu ngeke walungiswa nguye. Kulokuthi abelokhu ehamba nje bhodo umhlaba wonke ekhaya ngapha umuzi usitsha.
Kulakho ukuthi kukhulunywe ngezijezo zenotho lezi ezafakelwa amalunga ezanu PF. Kambe khonokhu-ke kungabe kunceda ngani eZimbabwe?
Ya ikhethi kushoyo khona lokhu ukuthi nxa sikhangela kathesi nje iningi labantu baseZimbabwe bayahawula, abasebenzi, abaholi ngesikhathi esifaneleyo. Kodwa sithola ukuthi abantu abalutshwana nje izimo lezimitshwana zishona ziboda umhlaba wonke, bakhanya balezi mali eziningi, uthola ukuthi kunxa kusebenza imiliyoni nje ngenyanga kuze abantu bebhoda umhlaba wonke kodwa abantu bengasebenzi. Ama-civil servants bebethenjiswa ukuthi asoze behole ibhonasi yabo. So khona lokhu kutshengisele ukuthi akunamathuba alingeneyo kwele Zimbabwe.
Umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube wa Studio 7 ekobulawayo. Amalunga etale le European Union athi akhathazwa ludlakela osoluqhamuke eZimbabwe lobangelwa ngamapolisa asehlezi echaya abantu abatshengiselayo ngokuthula. Lumanyano wethu leyo mbiko othi wethuswa njalo yikumiswa kwabantu ukutshengisela okwenziwe ngamapolisa eHarare. Lokubotshwa mahlayana okwenziwa abalembono ehlukene likahulumende. Lumanyano uthi ukhuthaze njalo uhulumende weZimbabwe ukuthi akhulule bonke ababotshelwa ezombusazwe. Ngalokho i-European Union ithi izafaka ezinye njalo izijeziso zenotho ezingasuswa uhulumende aphiwe uncedo lwemali nxa kungaba lo mahluko kwezombusazwe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930 6065, la ku 15460 kHz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku internet bukele ethi www.voaindebele.com, la ku Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Kube lokuxokozela emhlanganweni wenhlangothi ezehlukeneyo ezilokwenza lokhetho owe All Stakeholders Meeting eHarare namuhla ngemva kokuba abamabandla aphikisayo befune impendulo kunhlanganiso ebona ngezokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission kundaba ezibakhubayo kakhulukazi eziphathelane lokuvinjwa kwemihlangano yabo ngamapolisa. Kubika uMavis Gama.
Hello, hello. I am a stakeholder just like anyone else. I have the right to speak.
Lo ngumsindo oqhamuke ngemva kokuba iziphathamandla zeZEC zizame ukuvimba omunye wenkokheli yamabandla aphikisayo uMnumzana Themba Mliswa obefuna ukwazi ukuba abenhlanganiso yeZEC le bayakhuza na amapolisa lapho bavimba ukuqhuba imihlangano yezombusazwe. Kuphoselanwe aqatha abamabandla aphikisayo befuna imibuzo kaMliswa iphendulwe ngabeZEC besala ukuba abebandla lezanuPF baphendule lumbuzo. Uhle wagqitshwa lomhlangano ngenxa yomsindo. Abakade besemhlanganweni lo bamangele bebona amapolisa ohlangothi lweriot esethelekile khona okuyinto kade kuvele bekusola. UMnumzana Rodney Takaruza owe Transform Zimbabwe ngomunye wenkokheli yamabandla aphikisayo engene kulomhlangano utshengisa ukudana kwakhe ngesenzo samapolisa ethi besingekho isizathu sokuba babonakale kulowo mhlangano.
IZEC yayikhangele sibili ukuthi amapolisa afike bababizile ukuthi babuye lapho ukuthi bayithusele abantu. Thina silezikhalazo eziningi esifuna ukuthi iZEC ilungise isizwe ukuthi ibeke kuparliament. Umuntu uyakubona ukuthi iZEC ayikho independent. I-constitution lapha ijekile akula independent. Ukuthi iZEC is independent ngamanga iyo into sifuna ukuthi silungise singakafiki ku-2018.
UThakaruza uthi okwenzakala emhlanganweni walamhla kumkhathazile kakhulu.
Vele i-agenda eyalamuhla asibambanga ngitsho, akula into sibambana esikhulume mayelana le-agenda yalamuhla, ayiphumelelanga ngoba kukhanya sibili ukuthi iZEC layo ifike lapha sibili ikhangela ukuthi i-chaos ibe khona, ya ingafuni ukuthi ingenje abantu ikhulume labantu ngama-stakeholders.
Wengeza ethi osekusele kuphela ukuqhubeka bengena esitaladeni betshengisela ukukhonona kwabo abamabandla ezombusazwe aphikisayo lingekho ithemba lokuba izokuba khona inguquko kundlela ukhetho luqhutshwa ngayo elizweni.
Ngibona into eseleyo khathesi ngeyokuthi sihambe esitaladeni siye demonstrator. Yo interested ukuphela. There is no any other avenue. Akusela inye avenue. Sicapukile ukuzwayo. Lokho asisakufuni, asisakufuni. Kumele umuntu wonke sibili abone ukuthi singayenza ama elections. Lo mlayezelo ungaka lunyiswa. Akule into siyabe siwaste time yet. Akusela into ikhona.
Umnumzana Henry Chimbiri obemele ibandla leMDC elikhokhelwa nguProfessor Welshman Ncube ukhala ngenani labakade bemele ibandla leZANU-PF lanxa bezek babenxuse amalunga amabili ngabandla linye. UChimbiri uthi isimanga kuyikuba bebeyisitshiyagalolunye abavele ebandleni leZANU-PF. Umgcini sihlalo weZEC uJustice Rita Makarau ugqibela umhlangano kungekho zinqumo ezithethweyo ngoba uxokozela kwale kuqhubekela phambili abebandla leZANU-PF beqinisa elokuthi bafuna ukuphendula imibuzo ebibuzwa yinkokheli yamabandla aphikisayo abaveze ukuba kumele kube ngabeZEC abaphendula imibuzo hathi ibandla leZANU-PF. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Kunjalo nje ozancintisa ezimele kukhetho lokudinga ozamela isigaba seNorton kukhetho lwe-by-election umnumzana Themba Mliswa uthi uzaphatheka kuphela nxa kungabunjwa iqula elizahluzisisa izehlakalo zodlakela kulesi sigaba. Umliso oveze lokhu emhlanganweni awenze lentatheli izindaba namuhla ngamalungiselelo okhetho lolu oluzaqhutshwa mhla ka-22 kuyona le kunyanga ezayo. Kubika uMavis Gama.
Leli qula okumele libunjwe libalisa amapholisa, abenhlanganiso yamalungelo luntu, abeZimbabwe Human Rights Commission kanye labohlangothi lokhetho olweZimbabwe Electoral Commission ZEC. Lokhu kulandela ukukhuthazwa yimpumela yokucwayisisa okwenziwa kulandela ukhetho lweHurungwe West okuthiwa kaluqhutshwanga ngemfanelo kulezehlakalo zodlakela. Umliswa uthi iZEC kukhanya ingazinikelanga ukukulandela lokho okumunyethwe yireport yalokho okwenzakala kukhetho lweHurungwe West nyakenye lapho ancindisa wanqotshwa. Umliswa uthi uleqiniso lokuba uzonqoba kulolo khetho lweNorton lanxa amapholisa ephazamisa ukuqhutshwa kwemihlangano yakhe. Umnumzana Mlondolozi Ndlovu ngomunye ovumelana lombono kaMliswa phezu kokuba kulungisiswe konke okudingakalayo anduba kuyiwe kukhetho.
Kulungile nxa sithina kasozangene kukhetho nxa lezinhlanganiso zingazange zihlangane zikhangele iripoti elethwa yiZimbabwe Human Rights Commission. Singakhumbula ke ikhomishini le yabekwa nguPresident yanangokwakhe ivumelana lesisekelo sombuso. Kodwa ikhomishini esikhuluma iqiniso ukuthi hayi ama-elections kahanjiswa kuhle, abantu bayatshaywa, abantu bathwalise nzima, abantu bayesaba. Ngakho ke into zonke zayeza ukufuza ukuthi amapholisa enze umsebenzi wawo azilungisise lezi zinto. Kodwa nxa amapholisa engasazikhangelisanga ke engasazenzanga ke lezi zinto ofuze zikhangeliswe, akula phela imbangela ofuze ubana angene ku-election, khona kuyizinto ofuze zilungisiswe. Yizi zinto esithina nxa sikhangela ku-democracy, into ofuze zilungisiswe nxa sikhangela ngomthetho wekhona, imithetho yesadaki lemithetho ye-Africa lakanye nemithetho yethu esilayo khonapha elizweni leZimbabwe.
UNdlovu uthi uvumelana njalo lenyathelo elathathwa ngamabandla aphikisayo elokuba kungangenwa kukhetho nxa kumimazonzo.
Isikhathi sonke lesi amabandla aphikisayo kangeni kwezokhetho kabangeni kuma-elections, ikakhulu singakhele ibandla elinjenge-MDCT le-MDC lamanye ababandla athi bona ngasoze bengene ukhetho. Kodwa umnumzana Mliswa into asezivisa yinto ezintsha kade zingananzelanga amabandla aphikisayo ukuthi khathesi akusafani lakudala-ke indlela ukhetho solusenziwa ngayo, indlela iZANU-PF esiqibilezela ngayo ukhetho kayisafana nendlela kade besenza ngayo kuminyaka le edlulileyo.
AbeZEC batshela umhlangano labenhlanganiso ezisebenzelana loZulu kuyonale iviki ukuba bezokwenza libe khona leli qula njengalokho okuthiwo ngumthetho kanye lokumunyethwe yireport eyenziwa ngemva kokuhluzisisa imibiko yodlakela ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho lweHurungwe West nyakenye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Live talk ukuhlelo lwendaba esiphathelane labesifazana olwe Women's Forum namhla sixoxa ngodaba lokusungulwa kwemali yohlobo lwama-bond notes. Lithini ngalokhu? Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Onqintisa emele ibandla lama Democrats ngapha kwelemelika kukhetho lokudinga umongameli unkosikazi Hillary Clinton sephendukile njalo ekukhankaseni kulandela ukusuka kwakhe emkhankasweni lo ngomvulo ngenxa yokugula. Uhulumende welemelika uthi usethole ubufakazi bokuthi kulamadoda amabili aphathisa inhlanganiso yamalwa ecatsha awe-ISIS ngemali. Amadoda la ngathi uMohammed al-Sayed al-Himadi kanye lo Hussein Jamos abadabuka kwele Turkey. Umsakazo kaZulu umsakazo wenu elukhwabithayo owe Studio 7 sisakaza singapha e Voice of America ese Washington. Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa ngeviki edluleyo wazise ukuthi izisebenzi zikahulumende kazisoze zithole amabhonaso kweminyaka emibili elandelayo ngoba uhulumende engasela mali. UChinamasa wethule amazwi la ekwethuleni kwakhe umbiko wokuhlela imali kahulumende kanye lendleko zakhe zalonyaka i-Monetary Policy Review. UChinamasa wengeze wathi izimali eziphiwa isebenzi phezu kweholo lazo ama-allowances seziza kwehliswa njalo kugunyulwe ezinye izisebenzi zakhe emizameni yokwehlisa indleko kahulumende. Lokho kucunule kakhulu izisebenzi zikahulumende lezinye iziphathamandla zezanu-PF okugoqela umongameli Robert Mugabe yena ohle wathuma umphathintambo bona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Christopher Mushowe ukuthi ethule umbiko othi uChinamasa uzenzele okwekhanda lakhe engazange avumelane ledale lekhabhinethi. Ukuhlaziya ukufuthelana osokukhona phakathi kwabaphathintambo bobabili laba uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxela umfundisi uSeni Spanda weChristian Alliance of Zimbabwe elesiphathamandla sebandla eliphikisayo ele-PDP unkosikazi Lucia Matibenga onguye osungula lingxoxo.
Ukuphikisana lokhu okwenziwayo kusitshengisela sobala ukuthi thina sasivele sikhuluma ngaqiniso thina amapolitiki akunadlelwano nokuzwanana mayelana nokuthi ngafuna ukubusa njani. Okwesibili, sitshengisela njalo ukuthi akulalikani okuthiwa ngesikhiwa rule of law ngoba i-midterm review ukufakwa ekwenziweyo edaleni lepalamente kutsho ukuthi soku-approviwe yiphalamende kodwa umuntu oyedwa sevuka ejikisile esithi akuyenzi etshintsha izinto ezayenziwa edaleni lephalamende.
Kusibonisani lokhu mfundisi Sibanda?
Kuyakhanya ukuthi okokuqala uhulumende kasabambananga ngenxa yokuthi ambona ukuthi uMinister uChinamasa wayengaletha lokho okwezenotho uhlahlula kwezinto zenotho i-midterm review lay engazange aqale andlule ku-cabinet njalo ambona ukuthi ubengakuletha lokho engazange akhulumisane lobaba uPresident Mugabe akungeke vele kwenzakala eZimbabwe ukuthi enze into enjalo. Ngakho udubo solukhona sokutshengisela ukuthi sikhangelana lohulumende osedabuke phakathi ongakwanisi ukwenza ulutho bevumelane. Kutho ukuthi bathe sebeyenze bafake egcekeni ukuthi bacabangani basebenanzelela ukuthi laba abasebenzela uhulumende abathabanga. Kutho ukuthi abantu bayangena futhi emgwaqweni nxa sikhangela ukuthi kule 25,000 ebizagcina ingaselamsebenzi kuthi nxa singathi kulabantu abane phe imuli kutho ukuthi yabo sikhulume engxenye ngabantu abayedlula i-100,000 abazaba-affected engxenye bengaba more abantu abebekade bezahlukuluzwa ukususwa emsebenzini kwabantu laba abasebenzela uhulumende. Kutho ukuthi uhulumende wethukile wabona ukuthi hhayi kuyathi sokufika-ke ikhisimusi kuyabe izinto zingasalunganga lapha eZimbabwe. So ikho begcine betshintsha. Ngakho uduvo solukhona ukuthi nxa uhulumende ezahlela izinto zomnotho engahlela okweqiniso kodwa ehlela okokuthi yenze okwepolitika, ambona ngani ilizwe selingene phakathi kolunye iduvo olukhulu kakhulu.
Kodwa ke okwethulwe nguChinamasa kungabe kube kuqondile na?
Mina ubona kwami lokho ukuthi okokuqala uMinister Babu Chinamasa uqinisile ukuthi kumele uhulumende aqume indlela ukuthi imali isetshenziswe ngayo, ngathi eyenze okokuthi enye imali igcinakale ngokuquma ezinye izinto uhulumende azenzayo. Lokho kuqinisile kakhulu ngenxa yokuthi ngakhangela ukuthi imali yonke ebingena iya emholweni wabantu abasebenzela uhulumende njalo iyadliwa ngephezulu khona phana uhulumende. Kodwa ke mbona ngani uphambanisile kumbe ngithi urongo lapha. Okokuqala mina mbona ngani singakhangela ukuthi uhulumende uba lama minister lama deputy minister. Ungabuza kumbe ngubani umuntu osebenza kuhulumende uza kutshela ukuthi umuntu osebenza kuthiwa deputy minister la nxa uminister engekho ngabe nguyomelayo, kuyadinga omunye uminister abe nguyomela uminister lo omunye ongekhoyo. Sokuthi uthi ama deputy minister ona ngoba vele kala msebenzi ngakho kumele kungathwana siyaquma siyabasusa bonke. Izimota zonke ezinazo zingathathwa, imiholo abalayo konke lokhuyana. Okwesibili lapha angaqhuma khona ikuhamba kukamongameli lokhu akwenzayo. Siyakwazi umongameli nxa ehamba uthwala imali ezinkalakatha kakhulu ezingaholisa abantu abaningi, njalo-ke kahambe yedwa, uhambe isikhathi esiningi elabantu abayedlula 100. Bonke abantu labana baphiwa ama-allowance kulezi mali, kule ndleko nxa behlala emahoteleni lapho abalala khona, kule ndleko ezintweni eziningi. Ngakho ngabe uquma khonokhu kuphela, mina mbona ngani uyabe esencede kakhulu. Njalo singakhangela ukuthi uhulumende uyathenga izimoto ezintsha. Abantu esebecanga lokuthi singakhangela yona iparlamente ngwayo, kulama-senator lama-MPs, badingakala bonke bona labo yini. So mina mbona ngani izinto umele ngabe uhulumende uquma kizo.
Angaqumi labo abanye i-25,000.
Singakhangela kathesi ukuthi abantu beZimbabwe badubeka kakhulu. Nxa sikhangela i-25,000 leyana, khangela izimuli. Nxa umuntu lo ekunye umsebenzi ngurhulumente, akusela amafektari. Amafektari yethu wonke savalwa. Sikhuluma kanje eHarare, akula amafektari sokuhlala nje kuvulekile kumbe sokungama-church. Singabuya lapha koBulawayo kuyafanana. Kubo gwelu ngale wonke ama-industry ayebambile amakhulu esiwaziyo awasekho. Ngakho-ke nxa sisusa umsebenzi ebantwini laba ngu-25,000 baningi kakhulu. Mbona ngani uhulumende la yethu kini.
Lo ngumfundisi uSeni Spanda oweChristian Alliance of Zimbabwe obexoxa endawonye lo nkosikazi Lucia Matibenga owebandla le-PDP. Isikhathi sesidliwe ngumangoye emthwakazi omuhle kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Usibalukhulu webhanga lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutshka uthi imali yeZimbabwe entsha ebizwa ngokuthi ngama-bond notes izabe isiqalisile ukusebenza ekupheleni kwenyanga ezayo. Amalunga edale le-European Union athi akhathazwa ludlakela osoluqhamuke eZimbabwe lubangelwa ngamapolisa. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.